sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 16 kuNtulikazi 2023 ngu Gibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Isi tuda kusarudza hurumende yemunhu wese, mutungamiriri wemunhu wese, upenyu wemunhu wese, ikonomi yemunhu wese.
Umkokeli webandla leCitizens Coalition for Change uti uzanqoba ukhetho oluzayo.
Baba uMnangagwa uyawina, osekusele ukuthi sikhele ukuthi uwina ngemajini enganani kodwa hathi isenye.
Abakubandla leZANU-PF bathi basekelwa nguZulu elizweni lonke jikelele. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-Patriotic Bill. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leCitizens Coalition for Change bebethe gwaqa eMkoba Stadium eGweru namhlanje emhlanganweni omkhulu wokusungula umkhankaso wokhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Ngakufanayo eleZANU-PF belikhankasa eMaswingo lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa wathembise khona abantu izulu lomhlaba ingakhethwa ngoZulu, kubika u-Ezra Chiza Sibanda.
Umkhokheli webandla le-TPC uMnumzana Nelson Chamisa utshela abalandeli bebandla lakhe ukuthi senqobile kukhetho oluzayo, njalo abantu kumele bebone ukuthi bavotela inhlala kahle.
Tikuya nekambeni chiti tuda kusarudza hurumende yemunhu wese, mutungamiriri wemunhu wese, upenyu wemunhu wese, ikonomi yemunhu wese, ivhura yemunhu wese, rugare rwemunhu wese, mari yemunhu wese, dzidzo yemunhu wese, bandara yemunhu wese, kurarama kwemunhu wese,
umsebenzi wemunhu wese, inkululeko yemunhu wese.
Uqhubele phambili uChamisa esithi umbuso wakhe awusoze uthathele abantu umhlaba. Uchamisa uthi lanxa kulabanye abancintisa besithi bengabe Triple C bangqotshwa ngoba bathengwe iZANU PF. Kusenjalo uMongameli Emmerson Mnangagwa laye ubeke ugudu ekhankasela ukhetho oluzayo, utshela amalunga ebandla leli uba kuningi osekwenzekele, ngakho ke kumele abantu bamvotele ngobuningi babo. Bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu emhlanganweni lo. Ilunga leZANU-PF uMnumzana Khulekwa Shemusaka uthi bandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo.
Kusegcekeni ukubana ubaba uMnangagwa uyawina, osekusele ukuthi sikhele ukuthi uwina ngemajini enganani kodwa hathi usenqobile. So ngomafitshane sithi ukukhankasa kuhamba kakuhle, kuhamba ngokuthula, kulokubambana okumangalisayo ebandla leZANU-PF endaweni eziningi ezijiyeneyo. Izimota zethu ziyagijima phansi laphezulu, bayagijima ama-central committee, bayagijima ama-ANC, bayagijima ama-provincial member ethu, bayagijima i-DCC yethu, wonke umuntu uyagijima ekampeni, ama-senator ethu bayagijima. So lokubamba nokuthize ebandleni lezano PF.
Abebandla lezaphu lele United Zimbabwe Alliance bathi labo bayabhotabhota becela ukuvotelwa umkhokheli webandla lezaphu Mnumzana Sibangelizwe Nkomo uthi basebenza emphakathini.
Siyabhota indawanyana yonke sikhangelele ukuthi sibhote ilizwe lonke size siyefika khona eManicaland leMashonaland West lapho esilaba esama candidates ama council khona. Iko ke sibhizi sibili ngakho lokho uduwo nje esihlangane lalo olukhulu yikuthi kasenelisanga ukuthi sifake umongameli ukuthi ancintise kuzihlalo sikamongameli kungenxa yokuthi imali yasuka yabankulu kakhulu le eyaqanjwayo izeki.
Umnumzana Frank Mhlangamsekelo umkhokheli webandla le-United Zimbabwe Alliance uthi bathakazelelwa nguZulu.
I-UZA iyaqhubeka ngomkhankaso wama-campaigns siqhubekela phambili senza konke silungiselela ukuthi sinqobe kulolu khetho luka-2023. Siyenzeni konke ngokuthula kungabi lodlame konke asikwenzeni ngokuthula sithi no to violence.
Umnumzana Efi Dlela Ncube olandela imikhankaso eqhutshwa ngamabandla wonke uthi kunengi okuthenjiswa abantu lonyaka ngesikhathi sokhetho.
Amaqembu ayathembisa ebantwini ukuthi aza kwenza lokhu lalokhuyana. Nxa ngingaqala ngeqembu lezanu PF okunengi lithembisa khona lokhuyana elalikuthembise ngo-2018 elalikuthembise ngo-2013 ngo-2008 okunye njalo yilokho elalikuthembise ngo-19 80 okulokhe kungenzekanga okunengi kwangkhona yilokhu ababe kuthembiswe ngo-1985 1990-1995 lokhe bekuthembisa ukuthi baza kwenzela abantu lokhe bengakugcwalisanga izinto ezinjengemisebenzi lizwe lokhe lingelamisebenzi kakula industry kakula zemnotho abantu bafunda nzima kwakulezithembiso zokuthi kuzaba lemfundo yamahhala lokhe ingekho lezinto nje ezihlukahlukeneyo ukuthi omama baza kwelatshwa mahhala ezibhedlela bayebeletha mahhala abantwana belatshwe mahhala lokhe kubhada lokho kuthenjiswa nje kungenziwa kodwa kukhona okutsha njalo abakuthembisayo lokhu lalokhuyana kodwa kulutshwane kulalokho abakuthembisa kwangenzeke. Iqembu le-CCC lalo siyalibona liyakhankasa njalo lanxa livinjelwa liyavinjelwa kakhulu kodwa isethembiso salo sigxile kakhulu kunguquko elizayiletha leli qembu uma lingathatha uhulumende ukuthi lizadiliza konke okubo okwenziwe izanu PF kusuka ngo-1980 yikho lapho liqine khona kakhulu. Thembisa imisebenzi, thembisa utshintsho ezomnotho ezisebenzayo ukuphela kwamalayini emabhenki lezinto ezinjalo.
Iningi labantu lithi liyavota lo nyaka uhlanganisela lentsha kukhetho lukamhlaka 23 Ngqwabakazi 2023. Ngimana yesitudio 7 ngapha eGweru igama lami uJesus Jesus ba.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-Patriotic Act. Umthetho lo obizwa ngokuthi Criminal Law Codification and Reform Amendment Act upasiswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiswe Freedom Alliance uthi i-Amnesty International ikhuluma ukuthakazelelwa nguZulu.
Siyayibonga i-Amnesty International ukuthi ingeyezinye zenhlangano ezima loZulu weZimbabwe ukuthi ichothoze isenzo esibi kakangaka. Umnangagwa kungomunye umuntu bekumele kumyangise ukuthi even imbali yelizwe izambhala njengomuntu owephula ilungelo labantu ngendlela esabekayo ikakhulu esebenzisa umthetho. Ngoba kufuna ukuthi kungabi lo muntu ophikisayo ongathi ukuthi okwenzakala eZimbabwe akulunganga.
Pho manje kumele kwenziweni ngoba i-Amnesty ngona umthetho lo ulahlelwe kanjani?
Umthetho lo kumele ukuthi uphikise. Kumele ukuthi uZulu weZimbabwe naye asukume ukuthi umthetho lo siyawuphikisa, sivumelana naye i-Amnesty International ngoba incedisa thina khona lokho esikusola. Futhi bekufuneka ngabe kuyavuma uZulu weZimbabwe amjezise ngokuthi angamvoteli. Ngoba nxa kuvotelwa umuntu onje isiko azalithiya libi kakhulu liyenyanyeka elingasala kuZulu owelize even i-generation elandelayo. Yikho sekumele ukuthi bakufunde ukuthi kumele ungavela ube sesikhundleni wenze imithetho yokuthi awusola. Uyabunga umuntu onjani ongasolwayo? Nguhulumende onjani ongasolwayo? Engathi uhulumende abaphethe even abe-America abale-democracy labo bayasola. Yona iZimbabwe iyabasola uhulumende bakwezinye indawo.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiswa we-Freedom Alliance sixoxelaye ese-Johannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU-PF.
I-patriotic building ngokuthi ivikele ilizwe lethu lingathengiswa nabanye bethu. Ukuthi nawe ungumuntu kumele ube umuntu ongahambiyo siyatshela ukuthi ilizwe lakho walethile lizithezo zenotho. Ngokunjalo ngikhulume kubi ngelizwe lakho. Nelizwe lakho ukhuluma ayibona ngomuntu but ngelizwe lakho. Ilizwe into eqakathekileyo kakhulu ongamelanga siyithengise. Njalo khonapho ungakhangela ukuthi ilizwe yinto eqakathekileyo ngoba ilizwe lethu sonke. Ungakhangeli nabantu abantu besihlela besezenje phakathi kwelizwe. Udalwa ngabanye bethu becela ukuthi hayi into kazimanga kuhle kumele bethengiswe kumele bethengiswe. Izithezo zenotho zihluphekisa umuntu ohluphekayo vele kithi. Abantu abahlezi ukuthi vele abalanda abangazwa vele ngama-sanctions.
Ye kodwa-ke kulabantu njenge-Amnesty International inhlanganiso ezithi kolokhu vele ukuthi kubisa umthetho nje akulunganga. Wena ubona zani ungalahlwa yini umthetho?
Kusiyanga ukuthi abanye bethu bakubone njani kodwa mina ngibona ngani umthetho lowo uze ngemva kokunanzelela kakhulu ukuthi kube nobuchapha bokuthengisa abantu bethengisa ilizwe labo besiyakhuluma into ezingayisizo ngelizwe labo besiyakhuluma amanga ngelizwe labo befuna ukuadvansa ama-agendas abo aqatshileyo besebenzisa ukuthengisa ilizwe labo. Kuningi kakhulu okwenzakele kithi okuwonakeleyo ngobumo wokuthi abanye bethu besiyakhuluma amanga bona ngale ngelizwe labo besiyathengisa ilizwe labo elitengile elitengile ngoku umthetho loyo uzazifikela khonokho ikakhulu kithi thina abanikazi belizwe elithengisa ilizwe lelo.
UMnumzana Belief Gawule ukubandla lezizanu p f sixoxa laye ekobulawayo. Njengangeni kusigaba esilandelayo sike sihlangene sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba iqhubekela phambili impi kwele Ukraine lapho le Ukraine lilwisana kabuhlungu lebutho le-Russia sesabelweni se-Donetsk. Sitoke isikhathi sezamasiko. Namhla sixoxa lomnumzana David Mhlabinyana Ngwenya inyanga elodumo ihlala koBulawayo. Sawamukela uhlelo wakho.
Ngiyabonga Xoxe.
Yebo, lamhlanje ke sikhuluma ngokucolwa kumbe ukucola into ezinjalo. Ukusitshela ukuthi vele kuyini lokho?
Ukucola kusho ukuthi nga umuntu esekhuphile amalobolo enkulu yenkomo ukucolwayo. Ukucola kuyikubonga ukuthi yomholo lihlambuluke iy'hloko zombili zikhululeke ukuthi mkhwenyana usuqedile umlando usukumkhwenyana ogcweleyo. Inkomo yana yokucola iyadatshulwa phakathi abanye bathathe umhlubulo wangancane kodwa lina elikhupha izinkomo liyayidabula inkomo liyana umhlubulo wenu liwupheke labana labo bazathi befika khona lekibo lenyama liyana bazabizana nezihlobo ukuthi hhayi sebebuyile laba bade bethuniwe ukuthi banecolwa. Yikho-ke sebezaqhathelana amaqatha ukwenzela ukuthi wonke umuntu azuze isobho lo msuzi umkhelokhlana wenza ukuthi kuhlambulula inhliziyo zabantu kuyaqinisa futhi ukuthi ubani uselobolile useqedile kakho sekamlandi ukwenzela ukuthi abantwana bengakhathazeki babe sebehlengiwe ukugcweleyo. Ukuhlenga ngisho ukuthi basebelotsholwe akusekangisezabahlupha ngoba kuyabe sokuhlambulukile.
Ye singathi kuvame kangalani khonokho kulezi nsuku?
Kulezi nsuku inswelo yize zikhona kodwa-ke nxa ungenziwanga lokho usungumlando ebantwaneni nxa bengahlengwanga inhlupho kazipheli kubo ngoba amadlozi yibo kanina lapha khona abazalwa khona babe bengadlanga lutho. Yikho lokuseleyo laye ukuthi uqedise lokho nxa engalalutho abantu abakhe bengakhula sebesebenza bazaqala ngokukhupha lobololiliyana ukwenza ukuthi bacolwe.
Lo ngumnumzana David Mhlabinyana Ngwenya inyanga elodumo ihlala koBulawayo.
Babethethela amazwi sigcina amasiko wena
woma nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngifuna sikhangele ukuloba kukaPaul ebhalela uTimothy ichapter ka-1, Timothy wokuqala ichapter ka-1. Sikhangele ke la mavesi kusuka kuverse 3 sisehla siya phansi sisiya kuverse ka-6. Uthi yena uPaul nxa eloba, kwathi mhla ngisiya eMacedonia ngakutshela ukuba uhlale e-Efeso ukuze ulaye abathile ukuba bangafundisi okwahlukileyo futhi bangachithi isikhathi belalela izinganekwane lezindaba zosendo olokuzalana ezingapheliyo ezibanga ukuphikisana endaweni yokuba ziqhube icebo likaNkulunkulu elisekukholweni okuyikhona esikuqondileyo ngokulaya kwethu luthando oluvela enhliziyweni emhlophe lakuso isazelo esihle nasekukholweni okuqotho. Ngakho ke siyananzelela lapho ukuba imilayo eminingi uPawulu ayeyinika abalandeli bakhe uTimothy kumbe sithi njalo eloba ebhalela amabandla ayewaqalisile kumbe amabandla ayencedisa ukuba akhule, siyananzelela ukuba into yayimqoka kuye kwayikuba abantu bangaphambanisi kumbe bangaphambuki ekufundiseni okukhona elizwini likaNkulunkulu. Siyabona ukuthi into yayimqoka kuye uPawulu ikuba abantu amakholwa bazwisise ilizwi likaNkulunkulu ngoba kuyilo elenza ukuba umuntu azwisise ukuba uNkulunkulu ungubani, akwanise ukuzwisisa njalo ukuthi angathandaza njani, akwanise njalo ukuzwisisa ukuba angaziphatha njani nxa ezithi yena ungumKristu, njalo lokuthi angakhula njani esiKristwini. So siyananzelela ukuba uPawulu nxa eloba incwadi zakhe zonke, umbhalo kaThixo, iBhayibheli, ilizwe likaNkulunkulu lalimqoka kuye, laliyilo eliba isisekelo sento yonke. Siyananzelela ukuba wayelaya amabandla izinto ezehlukeneyo, kodwa zonke izinto wayebalaya esukela elizwini likaNkulunkulu ngoba lona liqakathekile. Amaviki lawa ayedlulileyo sikwanisile ukuthi sicandule njalo sibeke silontshe iBhayibheli lesiNdebele lona ebelichasiswa licazulwa lisuka ku-NIV, iversion ye-NIV eyesilungu kwalungise lesiNdebele. Lelo Bhayibheli ke selingenile ebantwini esizweni sangapha esemathebeleland. Kuqakathekile ke ukuthi wonke umuntu ongumKristu lalo ongasomKristu ofisa ukuzwisisa ngoNkulunkulu, ukuzwisisa kwakhe uNkulunkulu lokukwazi kwakhe uNkulunkulu kusukele ekubeni abelazi iBhayibheli. Ngakho kuqakathekile ukuthi iBhayibheli libe ezandleni zomuntu wonke ngoba siyananzelela ukuba into eduhisa abantu ikuba ke babe bengabali, bengachasiselwa, bengafundiswa iBhayibheli. UPawulu uthi yena nxa esekhuluma ilizwi likaNkulunkulu uthi linjengomhedla, ikanti njalo uthi ilizwi likaNkulunkulu liyenza ukuba umuntu abe nolwazi, ukuba umuntu akhule elwazini lwakhe lukaNkulunkulu. Akuleni indlela ongakhula ngayo. UJesu yena nxa ekhuluma ngelizwi likaNkulunkulu uthi yena umuntu angeke aphilwa ngesinkwa kuphela, kodwa uphila ngelizwi elivela kuNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu ngiyathandazela abalaleli bami bonke ukuba nxa bebala ilizwi lakho kumbe belilalela livule ingqondo zabo. Nkulunkulu wami, ngiyathandaza ukuba bazokulangathelela ukuzwa ilizwi lakho. Ngegama likaJesu ngiyathandaza. Amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sokuyisikhathi sabatsha. Lamhlanje ke kwezabatsha sixoxa lo Brilliant Mpofu khona ngale ke kule South Africa. Mpofu, kunjani baba?
Hayi, ngiyaphila.
Usebenza umsebenzi bani khona?
Sisebenze ukontraka, yasiyona lokuyakha.
Yelula sisiza ukuthi wakhani, uyosebenzani?
Sebe siyakha just izindlu zabelungu, sometimes siyathola siyathola i-room indlu yomlungu siqale from scratch siyakhe size sifike ekugcineni siyirufe kuplastwe sifake reno light everything nje just like that electric everything nje
wolokufundela kono
angizange ngifundele just ngafika lapha eGoli ngo-2016 ngajoyina rami contractor ngaqala ukwenza just contractor ngindi labor mix idaka just like that lama lokho ngifunda umsebenzi siyaphambili.
Yes, ngathi kodwa kuyandlisa yini ubona zwani uyadobha mbijela amasenti kona
bona amasenti yadobha because sometimes ngiyahoda after 2 weeks or after inyanga kudependa ukuthi abomakethe endaweni enjani.
So akutshela abantu ngomsebenzi wakho njalo lokuthi abantu bafisa ukungena emsebenzini onjalo kumele benzeni njalo wena ufisa ukuthi uzimele wedwa uchaye ifotsholo wedwa kona
uzithola umsebenzi sometimes njengalapho engisebenza khona kuyabe kufunakala into ezinjengo passport ukwazi ukwenza i-permit and then ukwazi ukungena emsebenzini ube right just uthola nale imali after 2 weeks and then just like that.
Ule exemption permit
exemption permit ngayithatha 2019 mangifika la eGoli yiyo yabe ngiyisebenzisa just ukuze ngingene emsebenzini ngikwazi ukusebenza ngithola yona lawa imali engithola after i-fortnight.
Yes, siyabonga kakhulu Mpofu, ungadini lakusasa mfowethu, sibonge kakhulu.
Hayi, siyabonga, ngiyabonga nami ngiyajabule lami ukutholakala emsakazweni sengathi nami ngazwakala.
Wenze imidlalo nansi impumelelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCasablanca Premier Soccer League kubika uJoseph Njanje.
Iqembu lelindaza iqhubekela phambili lichayezi wayo njengoba linqobele iRentals nye-1 kanyaya emdlalweni oqutshelwe enkundleni emandaba namhla emini. Ohlosele iqembu le-Highlanders kumele ikhaya ncube limpumela itsho ukuba iqembu lebhozo selikhokhela ngemiklomelo emine phezu kwengalane yemiklomelo njengoba selile miklomelo engama-31 lanye 31 ngemva kwemidlalo elishumi lanhlanu 15 ikanti elisendaweni yesibili lenkezi Platinum Stars lile miklomelo engama-20 lesikhombisa 27 emdlalweni oqutshelwe enkundleni eGibo iqembu lebulawayo Chiefs lichayele 3 nge-3 kanya njalo umgadli u-Obriel Jirinda nguye olitshayela emambuleni kathathu ngasebhathayo enkabazwe iqembu le-Black Rhinos libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele wange. Ohlohlele iqembu le-Rhinos ngu-Alan Gadzi kwakuthi ohlohlele iqembu le wange ngukelishiya Ndindi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingujoseph Njanji.
UJoseph Njanji uqoka njalo lo wayengumqeqeshi wamaqembu abalisa elamazulu elenjube Sundowns uDaniel Ndlovu othi sebebalutshwane abasakhulayo abathakazelela ukudlala umdlalo wenguqu kulezi nsuku.
Ndlovu uthi uhlonzi lomdlalo wenguqu kalusafani lakudala ngoba kuningi bona abakhula bekwenza okungasayenziwa ngabasakhulayo kulezi nsuku.
Idifference engathi inkulu passion esingathi ngesilungu bathi passion. Kudala siqala sidlalelele lo mphephe lezikweya kube le freedom ubutshona ilanga lonke usebhoreni and abantu even laba beqeqetsha ngabe ngabantu labana babelothando lwebhora. Uthando hatsho kwemali umuntu belithanda lona ngokwakhe ibhora ubedlala okokuthi into le uyayithanda hatshi okwemali esesikubona namhla ukuthi hayi nxa imali ingekho hayi ibhora alisef and the technology esesiyibone sikhona khathesi isenza ukuthi abantwana bona babancane abaningi sebezivikelela othelevishini ngemafonini lapha uthole ukuthi abantwana ukuthi bayedlala lona lele lephepha abasalandaba lakho ngenxa yokuthi sokulezinto eziningi asebezenza khathesi.
Undlovu uqale ukudlala ibhola eselokishini lelo vive ngama-1980s lapho adlalele khona iqembu labasakhulayo elaziwa ngokuthi Manchester United. Uthe esuka lapho wadlalela amaqembu abalisa ele Gold Star, ele Vita Form kanye lele Hunyani lona acine eliqeqetsha.
Ngadlala iminyaka epose-80s ngagcina ke sengiyimfuthi esengikhosha iHunyani Corrugated. Ngahlala kiminyaka kusuka nje odezi befika besuka kuma-juniors Dezi, uThabani Masawi, uSawu Sophiri, uJoel Lupata, uNdodana Sibanda lapho ngihamba abantu abadlala ePremier League uNtotana Fanta, uNkosi Thabile, uNeva Nyonyo, John Sisiyo Zamba. Besuka bonke kuqembu lami eleNyane Corrugated.
Iqembu leCorrugated belidlala kusigaba sika Division 1 njalo umsebenzi wakhe omuhle udale ukuba aqhatshwe kuqembu leyamaZulu lona ebelingelinye lamaqembu ahamba phambili emdlalweni wenguqu weleZimbabwe eminyakeni edlileyo.
Ahlala iminyaka phosengu-4 kumaZulu. Ngasuka kumaZulu ngaya kuNdube Sundowns lapho ngihlalile iminyaka kuSundowns ikuPremier League kanye nasekuDivision 1. Ngathi ke ngisuka kuNdube Sundowns ngaya kuRail Stars kuDivision 1. Ngahlala ke kuRail Stars yathi ke lapha nokudilika kwaRail Stars ngaya kuNew West ke ngagcina ke ngo-2013. Ngase ngicabanga nje ukuthi ngeke ngihlale ngiyishiyane lokwebhora kwaze kuzofika ke khathesi ke sengicelwe ngamadoda lawo aweRatanang team eCountry Park.
Iqembu leRatanang lisungulwe enyakenye njalo lidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sise sizwe ezomculo.
Body crossing. Leyike ikhuluma kabanzi ngempilo yabantu bakithi. Sibabona be cross eLimpopo besiya eSouth Africa. It was prompted mainly by issue yama permits. Ukuthi njengoba ama permits la sokuthiwa expire azaphela. Kuyoba yini ke esizweni sakithi abacross abuhlungu. Abanye sabona imiphefumulo ihlala lapho kuLimpopo River. Bethathwa ngamanzi, abanye bebulawa yile abantu abangalunganga engibazizonda kakhulu ukuthiwa amagumaguma. Impilo yabantu bakithi ibuhlungu kakhulu. Mabe fike eSouth Africa bahlutshwe ngabantu be-xenophobia kuthi yobuyelani kini. Ukhumalo axotshe omunye ukhumalo ngoba lowo ukhumalo wadlalela ngangale kaLimpopo. Babuye babotshwe ngamaphoyisa kuthi aninamaphepha. So it's basically that. It's a very good album. Abantu bangaya kiyo bayayilalela on Spotify, on all online platforms, naku YouTube ikhona, YouTube Music ikhona. Bakholise kakhulu. Zikhona ezinye ezimbili engizishayele ngezomoya. Zitshengisa nje abantu ukuthi before kufika indoda emhlophe e-Africa, uNkulunkulu thina esimbiza mfihlakalo umvela inqanga wayevele khona. Okhokho bethu begade izintaba kubonjeleli besiyachumana nalo uNkulunkulu. So it is just ukubabisela emuva nokuba remind ukuthi azange sazi uNkulunkulu ngokubuya kekhiwa, besivele sibazi uNkulunkulu. Abakholisa abantu kube kuhle njalo, siyabonga.
Ngoke umadlela sikhobokhobo liyamazi kakhulu. Singagqiba uhlelo lwethu lwamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi uzanqoba ukhetho oluzayo. Laba kubandla leZanu-PF Party basekelwa nguZulu elizweni lonke jikelele. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-Patriotic Act. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7 voanews.com. Lakho njalo ukuthumeza text message kunombolo ethi +1 202 465 0318. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngoluvalisa umthembo Sithemba uKip Sithube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka.